ayisibe sawulelayo, singasalela umhlabathi ubana uma sesithole umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise incede thina lezinyingi zethu lelizwe liphakame. Kodwa ngibonangani imithetho constitution kikakhulu ku-mines ministry yeyingacaciwe yeqegayo eyenza kube nasekaloku okwenza sikubona amasisini kuba nabantu kuthiwa balityontsha alithengisa liphuma ngundlu. Ngikhumbela ngani umthetho wakhona uyaxega uyabhundiswa kumbe kube umthetho oparallel ongasekhonstitution yezimbabwe i-5 July 2013. Ukusola kakhulu lokhu njengoba lelinye mkhulumeni asikubona ukuthi yinto engafisa ngaphi kwenza ilizwe kube nokudlwangudlwangu kwenza kungabi nokuthembana kwenza kuyeyise injongo yabantu kubana phela abantu baphatheke elinye mkhuleko abanye basa igazi lacitheka kodwa akusela zuzo sizathu sokuthi bathi abantu babeshaphisaa umlanganiso kuyaba nokudlwangudlwangu nabudlosa okunje elizweni
ye pho manje kumele kwenziweni sibanda nani tudaba olukhona
kumele amazimbabwe enziwe nkasukume singasabali kuphela kwabelinye emkhulweni wonke nje imidala yezimbabwe phela asukume azinuke amakhwapho ame ukuthi hathi kanti loku vele kwenzakala njani kanti wona umthetho ye-ministry of mines eminye imithetho vele iminjalo ithi wenziweni ungasekwenziwe ezangaphansi lezi zokwenza igolide nakwelithium nakobani bani kuya ngaphi iya e-reserve ke-fidelity kuya kula makhampani akhethiweyo ukubana akukhangele khona lokhu inzuzo yakhona nxa isiphumile vele inceda njani ilizwe ngoba ilizwe belingecakale ngalezi nzuzo lezivela kodwa kuthengiswe ngendlela e-right endlela eqondileyo engelakugebenga phakathi ogelekece ngokuqile.